atisendaba ku VOA Ndebele.
La emsakazweni we studio 7 ngolwesine ekuseni mhla ka 17 kuMfumfu 2019 ngutsithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje intengo yesinkwa isikhophukile isuka kumadola ayisichiya galolunye ilofu ngayinye yaya kumadola alithumi lanhlanu i15
yomumbu ngathi ku international community kumbe emazweni amaningi $240 kodwa uhulumeni uthenge $600 so ukudubeka kwabantu bayakusebenzisa ukuthi baqhubeke ngenjongo siyaphambili siyedeni poverty siyiqhubeke yaya phambili elingafika 3 million ahlala emadolobheni abasebephila below esingathi idola ngelanga
kulandela kukhuphuka kwentengo yokudla osokufike kusibanga esibi inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Residents Association iBora ithi ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi azochasisela abahlali baleli dolobho ukuthi kungani ugatsha olubona ngentengo lungafikeli abathengi.
Ikhomishini lekahulumende emiswe ukubana ikhanyele ngezezintengo phakathi kwelizwe. Silobe ugwalo siyilobela siyinxusa ukubana mhlaka 19 kuyona le inyanga siyayincela ubana kayethi kibuye kobulawayo ikicasisela abantu ukuthi kati kuye wangathi kwenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intengo yesinkwa isikhuphukile njalo isuka kumadola ayisichiya galolunye ilofu ngayinye yaya kumadola alithumi lanhlanu i-15. Abapheka isinkwa bathi bathethelele inyathelo ngoba labo bathenga ingqolo iphandle kwelizwe ngemali yakwamanye amazwe eningi kakhulu njalo abayithola nzima. Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla phose zonke iqhubeka iqonga elizweni. Umqondisi wenhlanganiso ye-Institute of Public Affairs, uMnumzana Mfundo Mlilo uthi, ngaphandle kokuthi kulungiswe ezombusazwe, uZulu weZimbabwe uzaqhubeka isidla imbuya ngoluthi.
Sokulesikhathi eside sikhuluma ukuthi udaba lwe-economy luyahambelana lwezepolitiki. Nxa ipolitiki zingalungisanga, nxa indaba zama-election atshontshwayo ngo-2018 engalungisanga, i-economy yethu izaqhubeka isiya phambili isiwa abantu bedubeka. Kodwa kumqoka kumele sikukhangele ukuthi uhulumende phakathi lapha kule nto leyo kuthiwa uhulumende uyadlalisa imali. Siyathola ukuthi uhulumende uyasebenzisa imali yelizwe endaweni ezingakumelanga ukuthi bahambe zona. Siyathola ukuthi sukusela ngo-2017 kusiyafika ku-2018 uhulumende usefake imali engafika 3 billion ku-command agriculture. Kodwa siyathola ukuthi i-command maize meal kumbe i-command wheat yangkhona kayikho ngoba isifa siyaqhubeka sikhwela siya phambili. So kuloku ntshontsha esingathi i-corruption okuningi kakhulu okwenza ukuthi imali kahulumende okumele ibe yiyo i-economy ephambili kayisebenzi. Amadokotela bakustrike, abantu bayase ezibhedlela ngoba uhulumende kabhadala esingathi ngama-salaries ayenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi bayesebenzini. So kule nto eziningi ezidubayo elizweni umanisipala wedolobho leHarare namadolobha amaninginingi ngabala mali esingathi yi-forex yokuthi bathenge ama-chemicals okuthi kugezwa amanzi kuphiwa abantu. So yonke into nje iyaqhubeka isiya phambili abantu behlupheka.
Isinkwa njengoba sesikhwele kangaka abaningi bebevele bengasenelisi itiye bayinatha lana abantu banatha lembambayila kumbe kukhona okunye labo maqebelengwane.
Kuyisimanga ukuthi abantu baphila njani ngoba sathola ukuthi imiholo ephiwa abantu ilokhu imili ikhonapho lapho ekade ikhona ngo-2013 sathola ukuthi ababali sebeholisa $500 yiyo imali abayiholayo. Akwanisa ukuthi bathenge kumbe imbambayela layo ngoba iyadura ngoba kathesi akulinywanga. Oyabele imbambayela uyabe wayelima kudala so iyabe idula ezitolo lapha kumbe ngathi kumamarket. So kuyasimangalisa kakhulu ukuthi abantu baphila nje baphila njani. Abantu bayahamba emgaqweni lapha kukhona okuningi kakhulu. Ungangena edolobheni ukhulume labantu uzathola ukuthi abantu kulokukhonona okuningi kakhulu ngoba indlala isingenile ezindlini. Kulalokho okuthiwa yi-urban poverty okutsho ukuthi emadolobheni indlala isingenile isidlula emakhaya.
Ungathi bakhona yini impela emadolobheni kakhulu khona ngapho eHarare abalala bengadlanga ngitsho
bakhona kakhulu abantu abalala bengadlanga ngoba iUnited Nations iyasitshela ukuthi kulabantu abangafika 3 million abafuna lokho kuthiwa i-emergency food aid okuthi ukuthi iUnited Nations kumbe inhlanganiso ezikhangele ukuncedisa abantu sokumele zingenele ziphe abantu ukudla uhulumende uzamile ukuthi athenge ngathi umumbu kwamanye amazwe futhi uzathola ukuthi intengo yomumbu ngathi kwi-international community kumbe emazweni amaningi i-$240 kodwa uhulumende uthenge $600 so ukudubeka kwabantu bayakusebenzisa ukuthi baqhubeke bentshontsha besiya phambili so abantu bayadubeka kakhulu i-urban poverty siyiqhubeke yaya phambili njalo kulabantu abadlula ngathi ibanga elingafika 3 million bahlala emadolobheni abasebephila below esingathi idola ngelanga
lo ngumnumzana Mfundo Mlilo ube khuluma ecingwenile lo ntungameli inkomo we studio 7 yena ke ngumqondisi wenhlanganiso ye Institute of Public Affairs ukulandela ke ukukhuphuka kwentengo yokudla osekufike kuzinga elibi inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Residents Association iBura ithi isilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi azochasisela abahlali baleli dolobho ukuthi kungani ugatsha olubona ngentengo lungafikeli uZulu. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Wayne Sdube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indaba yentengo eyenzakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla ngemihla osokusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangaphi kusisa ngaphi yikhona ke kusukela emhlanganweni we-general meeting yebulawayo United Residents Association lapha abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakobulawayo asithuthume ke sisukume siyebadingela siyebacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona ikakhulu bebekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu impuphu iyona impilo yomuntu waseZimbabwe esithi ngesilungu yi-staple food ikho ke bathe abantu bekhalile ukuthi kakwenziwe njani sasesikudingisisa sabona ucakathekile ubana kasibuse i-commission lekahulumende emiswe ukubana ikhangele ngezezintengo phakathi kwelizwe yikho ke silobe ugwalo siyilobela siyinxusa ukubana mhla ka-19 kuyona le inyanga siyayicela ubana kayehlike ibuye kobulawayo ikizohlangana lezakhamizi zakobulawayo ikicasisela abantu ukuthi kati kuye wangaphi kwenzakalani njalo bone njenge-commission sithanda ukwazi ukuthi kuyini abakwenzayo kuyini abakufakayo endleleni ukuthi kulungisele abantu
kahle kahle intengo iyakhwela nsuku zonke nxa usuqathanisa lokho abakuthi interbank rate uyabona ngani kuyaba kuhambelana iZimbabwe dollar le rand kanti kahle kahle kuyaba kubangelwa yini lina ukubona kwenu ukuthi kukhwele kanje ngosomabhizimusi abayizihwabana
yikhona ke bona sikhalaza senje nje ngoba sibona ukuthi kulapho somabhizinisi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ubana lokhu bezenzela bona indleko zibe zihle kubo umnotho belokhu bezibuthelelela bona kodwa bebulala abantukazana abantu abangalalutho ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi laba kulamsebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphana kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayisilo lelane livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngalindlela intengo kunje kulama interbank rate kanjekanje iholo lona kalikho ngaleyo ndlela iholo lokhu elizimele umuntu lokhu kwacina kunafana kuthiwa idola i-1-to-1 leyo akuqondakali ukuthi kuya ngaphi umuntu walokhu ehola iholo lona lelo noma kuthiwa fakelwe kuyi-increment okuyi-increment kwakhona kakuyindawo vele kakuncedi lutho izinto ezingalamuliyo yikubona nje abantu sebehluka umuntu ayi ake lisicaseleni kuhle sizweni ukuthi kwenzakalani kumbe kwesinye isikhathi sibone ngani ukuthi uthi laba abasikhokhelela abasibusayo khaba kubona ubuzima lobo busebantwini ikho sizama ukuthi sibatshengisele ukuthi abantu sithwele nzima lokhu besisibabuza ukuthi kati kwenzakalani
Lo mnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Residents Association ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano omkhulu oweZimtrade Annual Exporters Conference kwaBulawayo namhla ekuseni. Lo nyaka indikimba yomhlangano lo owasungulwa ngo-2012 ithi Rethink Reform Export. Okuyikukhuthaza osomabhizimusi ukuthi babe lamaqhinga okuzithuthukisa kanye lokuthengisa impahla yabo phandle kwelizwe. Kukhangelelwe ukuthi abantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 baphatheke kulomhlangano, njalo abanye babo babevela kwamanye amazwe abalisa eleBotswana, iNamibia, iSouth Africa, iTanzania, iZambia, leUnited Kingdom. Umphathintambo obona ngezabelo umnumzana July Moyo uthi uzahlolisisa ukumiswa kukamabhalane omkhulu weGweru uTowns Lake, unkosazana Elizabeth Kwatipeta nesiphangiphangi ukwenzela ukuthi idolobho leli liqhubeke lisebenza kuhle. Umnumzana Moyo uthi zaziswanga ngalolu daba. Umeya weGweru uCouncillor Josiah Makombe uthe unkosazana Kwatipeta usemiswe umsebenzi ngoba esehluleka ukusebenza ngemfanelo osokubangele ukuthi ikhansili ilahlekelwe imali eningi. Ikhansili yeGweru ikhokhelwa libandla le-MTC. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Mina nguPanda Moyo ngePondolwane eWilima West. Yey lo bhuti lo okhuluma ukuthi khona ufuna ukusiza abantu bezimbabwe. UColman lo ekelani ukumoshela abantu isikhathi madoda ukuthi abantu bayahlupheka naselithatha amachansi ngabo. Hayi, sike hlakanipeni mazimbabwe, siyahlupheka kodwa singahlukumezani sisodwa, sesibambana inkunzi nje emini libaleni. Philile lapha eGoli lapha. Kona okunye kuyigame kwakuthiwa hey uyafaka i-akhawunti yomunye njani kwathinti nabantu badliwe izimali lapho. Sibambana inkunzi nje emini libaleni. Hayi, ngiyabonga, okay.
Nivuka njani, Studio 7. Hayi, sivukile, Chris Gande khona ngapha. Sinjani Melika, hayi thina ngapha sibona indlala nje, hey. Hayi noma kuthiwa siyaholiswa, noma kuthiwa siyanikezwa ukudla, izimbabwe declare a disaster ukuthi inendlala enkulu, kodwa hayi yazi yamasaka khona noma siwaholiswa, ayakhetha. Hayi akhetha vela, uyazi uyafana ngokuthi siyasiholi nalapha nje, hayi ekhaya nje indlala yodwa mani, eyi. Awazi ukuthi uyavuka ulala udleni, uvuka udleni, uma liphumile angathi ningaphumi, uzibona usuvuka ufile, manje ukuthi akekho sabona ngazi ukuthi ngenzani. Hayi kunzima mani, yazi yakhona nale Oxfam siyazama nawo ukholisa abantu, yakhetha uzokuthi hayi uhole laba abangaboniyo kunabogogo kuphela bathola ukuthi hhayi wonke umuntu phela izulaleni nanga konke umuntu, manje akukho lapho othembele khona ungathola khona imali, inkinga mani. Asakubonge la mama amanyoni Sithembiso. Hawu Shemu, ithi esibeyimangwe thina, wena sekulile ma thina semangwe Shemu, siyakubonga. Siyabonga amanyoni, asixhasa Shemu. Ungaphela amandla. Phambili ngiqongelela phambili. Siyaxhasa thina singamakala ngavolayo. Umuntu okhuluma lapha phela wakithi semangwe thina. Sisemangwe sibili, ngilalele lo mama ukhuluma amagama aqoda. Thina zange ever uyazange sine favor ebuya ku government. Siyasiphilela nje thina singamakhalanga.
tozi tila zvini atoti gwandeni atoti gwande government atoka tokumbila
aisezwa siri kuti mwari yazvakara kodwa rezvisuka magagazi ngana avandu kusemoenda tina stereza simama police singa sehabironi singa mazimbokwe nava stereza nzima sivi
ani vasakazvita bahle studio 7 yandivingelela lonke khona ngapho hayi hlobo hayi thina sikwele uTswana bakithi lapha siyadubeka siyadubeka hlobo zami hayi hayi kunzima umnangakho lo mdala lo bakithi lo sesibulele ilizwe lo hayi sasithabile sithi asokuphuma umgabe phela kanti hayi lokho sibele muva kuyafanana awukamnike bakithi ufana nochamise amdedele isikhundla amnike bakithi hlobo siyacela bakithi umnangaga wakithi likele nisendele ama-order ake wethu ngoba lo bakithi sikhathele ngaye sikhathele shim sikhathele mna ikhawu semzola khona elupane yikho kithi khona lokho okwafa khona abantu abaningi e-ground emdlalana lo mnangago bakithi hayi bo mnangago bakithi hayi thina kasimfuni
ngiyabingelela onwadi lo okhuluma okwandweni Sibongo hlala lana kwele South Africa. Hey, izinto zasekhaya ezimo ziyazi sobuhlungu kakhulu okuthi zincindezela thini singama-youth sibulale nekusasa lethu. So kungasenani ngoba vele kumoshakele already akhombisa ukuthi imiphumela or ma-results ayakho umgabe ne-cabinet yakhe including nabantu bonke nje abasupporta i-ZANU-P F. So ashi ngiyabonga.
Yabo gogo lonyaka anikeni zameni ukuyacela izulu ejelele bantu abadala lizame ukuncenga mpela uNkulunkulu anethise izulu linete ngoba lento eyenzakala elizweni la ndiyazibonela abantu bakithi plus okunye yinto esilenza ukuthi sikube west indlala awuntshele nje ukuthi kona le ZANU-P F ma iyabe siqhubeka futhi ngombuso 2023 kuzabe sokuthengwana isinkwa sizabe sisemalini ipetroli izabe isiyimalini. Lapha badala bami lapha noma ngoba isimo lesi sikhaya sisibamba ubani lobani asila kuthi sibamba uhlangothi lukabani uhlangothi lukabani sibamba nje wonke umuntu. Izinto ekhaya abantu ziyabanzima abantu bathwele nzima yonke inyakanyaka le ehlasela abantu ekhaya uzulu ethwele nzima yiZANU-P F. So abantu abazame nje ukuthi abadala bezame ukuhlanganisa abadala becela izulu kuphela ukuze abantu bephume nje enkingeni abantu kumele beyicela izulu kuphela yinto nje ezoxazulula yonke le nkinga le akula nto eright abantu bazibonele kuthiwa ilizwe liyalungiswa nini ngemva kwesikhathi esingakanani bezehlulekela bezibonela nje ukuthi yizehlulekilezo mingaki iminyaka manje 37 until manje.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Likhumbule ukuthi lithumela amazwi azothileyo kungela kwethuka abanye njalo angabi made kakhulu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabahlamuki eSudan People's Liberation Movement North, elamalunga ahlala entabeni eNuba, asemise inkulumo zokukhulumisana umlotha leziphathamandla zeKhartoum kulandela ukubhonjwa kwendawo ezimbalwa okubangele ukufa komkhokheli wesonto okholo lwesiMuslim ngolesibili. Inhlanganiso le ithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende weSudan uyehluleka ukulandela isivumelwano sokuthula asilobelana phansi layo ngenyanga edluleyo. Ngalokho, ithi ayiseyi kukhulumisana lohulumende kuze kube lokudingisisa ngalolu daba. Umongameli Uhuru Kenyatta weKenya usevule ngokusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokwakha injanji ebhadalelwa ngeleChina ezaxhumanisa iMombasa leUganda. Uhlelo lolu lubiza ibhiliyoni elengxenye i-$1.5 billion njalo ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi Le imali eningi kakhulu ezachiya iKenya ilobuyanga ngenxa yezikwelete eziningi. Kwezenzakala eMelika namuhla. Sicubungula umkhankaso webandla lamaDemocrats okudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga umongameli. Okhokhela kulumncintiswano nguSenator Elizabeth Warren owedolobho leMassachusetts elandelwa ngumnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. USenator Bernie Sanders weVermont uyalandela ke, yena ilandelwa nguSenator Kamala Harris weCalifornia. Kambe amalunga amaDemocrats la ayenelisa yini ukumelana lomongameli Donald Trump? Sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Kelvin Manduna ukuze asihlaziyele lolu daba.
UKamala Harris ukhanya ngani sokumhlupha. I-support yakhe khanya ngani sifika kuma-limits. So I think yena abanye futhi abaphansi kubo okanye uCory Booker labanye, I think after this sizababona be-cheer-race because khanya ngani they're having difficulties lokuthola imali, i-fundraising and ikhetho owangapha, it's all about your ability yoku-raise imali. Amanye ama-funds anango-3, I think uJoe Biden a lot would depend ngokuthi kuzahamba njani ngendaba le ye-Ukraine. If indaba ye-Ukraine zaba lokhu ikhona ku-media and lokhu beyikhuluma and especially involvement yakhe lo mntanakhe, and there is a lot of fake news and so on around it, kodwa khanya ngani it will hurt him if it continues in the direction ehamba khona. USanders, the problem yakhe is labor socialism, and the message yakhe, it looks like the media is trying to make it seem that Warren is covering a lot of ama issues aga Sanders. So it almost makes Sanders increasingly redundant, and also in the health yakhe, if it's thrown in there. I think in the end it will start to be increasingly between Warren and Biden as we go towards the end of the year, and abanye will start to reduce ama votes gap Sanders. We expect azahamba ku Warren over time, as she looks younger, she looks more energetic, and she's more to the center or moderate compared to Sanders. So sizabona
sesikhangela yena uMongameli Trump abancintisana laye umi ngapi kathesi ngo-2020 ngani ukhona ongamisana laye yini?
Hey, kuzaba nzima. Ngathi kuzaba nzima ngoba kule base yakhe, and i-base yakhe ayilandaba lokuthi impeachment lokuthi whatever comes out of his mouth abalandaba nakho. Baqinile in their stones that bazamvotela no matter what. So, and i-economy so far has been holding up. So, engakwanisa ukuphuma with a deal on China as it looks like for i-trade war lay, I think, and ukuphuma kwakhe eSyria uzakwanza ukuthengisa as two wins ukuthi sengaphuma empini one, and I concluded the deal with China. Uzaba hlupha, and I'm worried about energy on the Democratic side. They seem to be ama low energy candidates. I'm worried about their ability to excite ama voters and also to fight dirty. Mongameli Trump is a street fighter. He's not afraid to chaya below the belt. And I'm worried about ability of ama Democrats, especially ama candidates, to scrap with him at that level. So it will be very close. I think they have to pull up their socks, whoever is nominated. So far what I'm seeing is not encouraging from ama Democrats, to tell you the truth.
Lo ngumnumzana Calvin Mandunwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sixoxelaye eseWashington DC khonapha eMelika. Ukusenjalo ke asilaleleni umculo kaMadlela Sikhobokhobo ke umculo owake wadla ubhedu othi ngamnanka usamamo.
Hello, Mr. Backwards!
Yaqhubeka ke umculo ka Madlela Sikhobokhobo esithi ngamnanka, kodwa singehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intengo yesinkwa isikhuphukile isuka kumadola isishiyagalolunye ilofu ngayinye isiya kumadola alitshumi lanhlanu i-15. Njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlana, inhlanganiso yeBulawayo Residents Association iBura ithi ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi azochasisela abahlali bakuBulawayo ukuthi kungani ugatsha olubona ngentengo lungafikeli abantu. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.